ye kuyatshengisa ukuthi khona izinto zekudla intengo yayehla izinto ezinjengenyama erayisi amathilis cooking oil intengo yayo yayehla ye 20, 30 cents, 40 cents yenza ukuthi khona amakhonsuma akwanise ukuthi khona bathenge izinto zabo bengela pressure okwenzekayo ngokuthi khona abama-supermarket sebebona ukuthi khona kuyabe kulungile ukuthi khona bona bakwanise ukuthi khona intengo zabo zehle kwenzela ukuthi amakhonsuma amaningi babuye bethenga yikho behlisa izinto lezi engikhulume ngazo kodwa izinto ezinjengezendi le-transport sifuna ukuthi khona u-April lo May intengo yakhona kayitshintshanga kodwa sikubona yokuthina amakhombi driver ikakhulu abantu bebuye emsebenzini besiya ngekhaya bayatshintshatshintsha intengo yokuthi khona ukuthi abantu babhadale malini lokho okwenza ukuthi khona ama-consumer bayahlupheka kakhulu ngoba umuntu uyabe ufake idola yokuthi khona ngizagwanisa ukuthi ngiye ngikhaya usufika sebesithi khona sekuyi-$2 lokhu sifuna ukuthi sicele iministry yangikhona ukuthi ikhangelisise ukuthi khona yikwini okwenzekayo khonapho
uzulu uthini ngokwehla kwentengo
uzulu uyathaba ngoba izinto nxaziwomile ungakwanisi ukuthi khona imuli yakho idle kakuhle kuyabe kuhlupha so uyakuzwa ukuthi khona ama-consuma bona athi khona yikho okuhle khonokho ukuthi khona izinto zehle mbijani ngoba bona bazuza imali elutshwane kayiningi kakhulu nxa abantwana sebesiya esikolo balama-school fees okuthi babhadale balama-rent okuthi babhadale kulezinto eziningi ezifuna ukuthi khona usebenzise imali yakho kodwa ufana ukuthi uzuza imali yokuthi khona imuli yakho ikwanise ukuthi idle ibe le ndlu bakwanisa ukuthi khona nxa umuntu engagula bayakwanisa umhambise ekliniki